siyababonga uMavela sikanye lo Chris Gande besinika indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu emoyeni uPraxidus Jeremiah endabeni zethu namhlanje.
Kulalo ilungelo elokuthi wena aphumule njengomuntu wegazi, umuntu wenyama. Ngakho ke mina ngibona kule nto emangalisa ukuthi upresident uhambe wayaphumula. Ye, into zinzima, ama-services abanye bangabhadalwa. Kodwa-ke even ukuba khona kwakhe ngathethinga noma ngaze ngahlale ofisini, yikho okuveza ukuthi bona abantu babhadalwe yini.
UZulu uqhinqa isililo eZimbabwe ngekhefu likamongameli Robert Mugabe. Kodwa-ke abanye labo bemvikela besithi ulalo ilungelo lokuthi ahambe ayiphumula ngasempumalanga loba lapho athanda khona.
Umulwana obuya abantu yawuhuga eZambia bebuya nawo la awukwela. Then ungena kunjalo ejembile sokusebenzi wode kolomuntu. Ngithe ngibuza umaneja kukhanya akula uvu waziwa ngokuthi yena nguyongaphendulela umaneja.
Izigaba eziningi zeZimbabwe zibikwa zizabhekana lokusilela okubi kwempuphu ikakhulu esigabeni seMathebeleland lapho kubikwa sokusele umumbu ongasoze wenele iviki eyodwa. Abasebenzisa imali yakwele Botswana eyepula bakhala ngokulinganiswa kwayo le yakwele South Africa eyerand liningi labanini bhizimusi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizolizwa kulumsakazo. UZulu uqhinqa isililo eZimbabwe ngekhefu likamongameli Robert Mugabe sithi bekungamelanga ahambe empumalanga ngesikhathi abantu makhaza besidla ingqoqo zomlomo. Abakhulumele Studio 7 bathi bekumele uMugabe ethekelele endaweni ezinjengeMatobo Hills, eKariba, eVictoria Falls leZimbabwe Ruins ngekhefu lakhe kulokuthi aye endaweni ezinjengeMalaysia. Bathi uhamba kwakhe kutshengisa ukuthi akalandaba lokuthi ezinye izisebenzi zikahulumeni kazikatholi iholo. Kodwa-ke uMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF njalo emela iphelandaba mpuphuma kudalela ePhalamende utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMugabe ulelungelo lokuya kukhefu loba uZulu ehlupheka.
UPresident ngumuntu njengawe lami lathi sonke ulalo ilungelo elokuthi wena aphumule njengomuntu wegazi, umuntu wenyama. Ngakho-ke mina ngibona ukuthi kule nto emangalisa ukuthi upresident uhambe wayaphumula. Ye, into zinzima, ama-services abanye bangabhadalwa. Kodwa-ke even ukuba khona kwakhe ngathethinga noma ngaze ngahlale ofisini, yikho okuveza ukuthi bona abantu babhadalwe yini. Ngoba ungakhangela umbuso welizwe kulento kuthiwa yi-governance, olapho-ke okusebenza khona abantu abathiyeneyo, kulama-ministers, kulani. Kula Minister of Finance ubhizi kathesi uyagidima uzama ukuxhokelela imali leyo tikwane ukuthi abantu bonke bebhadale. So akudingi upresident abe khona 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 okwenzakale. Njalo futhi ephumile upresident njalo uthiye kulo muntu ehofisini yakhe esithi ngu-acting president okhangela iindaba zonalezi. Nxa ukuthi upresident engafunakala ngileqiniso lokuthi kona angasuka lapha khona aphenduke abuye azobamba lokho kuyalo kumele kubantu. Ngize nginike lo mzekeliso wethu thina amalunga ephalamende sake saphumula ngesikhathi esana sikajulayi kuze kube le problem e-Supreme Court kuxotshwa abantu. Sabizwa masinyane sabuyela sathiya ukuphumula kwethu sabamba umsebenzi lowo saphinda sabuyela futhi ekuphumuleni. So akula nto emangalisa ngokuphumula komuntu. Nxa umuntu angaphumula nxa edisana uyafunela umuntu aphenduke.
Ye, kodwa abanye bathi phela khona ngale uzasebenzisa imali eningi kakhulu and imali yangikhona phela ngiyama-taxpayers ngokutsho kwabantu.
Yikho lapho abantu abaphambanisa khona kanti upresident ngala mali yakhe eyakhe ebiza yena yini. Mina ngiyamazi engumuntu olamankampani aranayo lapha eZimbabwe kule nkampani yakhe kodwa i-Alpha and Omega. I'm sure yinkampani eyenza ama-profit. So yena akasamela ngadle yakhe imali yini.
Lo-ke uMnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kuZANU-PF obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma loMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikamongameli okade engaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Direct from Washington, the voice of America. Abasebenzisa imali yakwele Botswana eyepula bakhala ngokulinganiswa kwayo le rand lakwele South Africa liningi labanini bhizimusi kobulawayo. Okutsho ukuba bathola imali encane njalo bethi lokhu kufana lokutshontshelwa libalele. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
ukanya abasebenzisa ipula lokwe Botswana sibethola isijeziso esifana labasebenzisa Iran le South Africa lona eliwe isisindo kwethu sayo enyangeni ezidluleyo ipula lona liqinile kule rand pose ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulwini kodwa iningi ngaphandle kwama ofisi kahulumende lisebenzisa isilinganiso esifana ya utshintsha imali zombili lokhu kuchiyela abo abasebenzisa ipula besizwe ngathi batshaywe ngumbani ilanga libalele. Umnumzana Mlamuleli Joko uthi wethukile ngesikhathi esithi uthenga impahla endlini ngamapula kodwa wasithola isitshintshelwa ngokufanayo lerandi. Uthi kuyadula futhi ukuzama untshintsha amapula wasa kumadola yemelika ayiwo afunwa linengi.
Ya, ngizama ukuthenga igrocery ngepula but the problem is they take it at the same rate with the rand so it's complicated at the end of the day.
Umnumzana Mnqobi Sibanda laye kakuboni kuyindlela eqondileyo ukubophanisa imali ezimbili ezingalinganiyo.
Kuyasidanisa ukuthi lapha eZimbabwe ama-shops they tie ipula 2 rand, i-rate yakhona icishe ifanane. Kuyasidanisa ngoba sokunzima ukuthi siphile ngoba sesifanana nalabo abegoli abasebenzisa i-rand eliwiki.
Kukanti unkosazana Melin Jamela uthi abantwana bazi bathumele imali ngamapula ivele eBotswana bathwala nzima ukuthi bayitshintshe ithole isindo esifaneleyo.
Into esidanisayo ipula abantwana bakhona le bazithumezela amapula ukuthi lathi sizisize sesithi siyantshintsha lapha sebehlanganisa ipula lerand ukuthi lilingane kanti thina sivele siyakwazi ukuthi ipula kumele libe phezulu kule rand.
Abathengisa amavinkilini amanye kobulawa batshele iStudio 7 ukuthi abanikazi bamabhizimusi ababaphi isizathu sokubophamisa ipula lerand noma nje okubili kungalingani ngesisindo. Amabhizimusi amaningi athakazelela idola lemelika ngemva kokuba irand liwe isisindo okuzwisa usizi enyangeni ezidluleyo okokuthi osiphatheleni kade besipha amadola amahlanu kukhulu lamarand. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngikobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ezigabeni eziningi zeZimbabwe ikakhulu esemathebeleland sibikwa sisisele lo mumbu ongasoze wenele iviki eyodwa osekubangele abagaya umumbu ukuba yimpuphu ukuthi bacele osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko ukuthi acele umphathintambo wezokulima ukuthi abavumele ukuthenga umumbu phandle kwelizwe. Umphathintambo wezokulima umnumzana Joseph Made ubikwa evimbe ukuthengwa komumbu phandle kwelizwe esithi uhulumende nguye yedwa omele enze lokhu. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi kwezinye izigaba zelizwe sekusele umumbu wenela inyanga ezimbili kuphela. Kodwa ngenyanga kaNtulikazi uMade utshele intatheli zindaba ukubana ele Zimbabwe lizathenga umumbu oyisisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu phose athoba mnembili 780,000 tons kwele Zambia ongenela ukufikisa ilizwe kusivuno somnyaka ozayo. Kodwa ele Zambia lona lithi kalisathengiseli omakhelwane umumbu ngoba lonyaka izulu likhangelele ukuba lilutshwana. Umkhokeli we-Grain Millers Association of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu uthi bakhangelele impendulo kaMpoko ngoba ilizwe lingabhekana lendlala enkulu ensukwini ezilutshwana ezilandelayo nxa kungasathathwanga amanyathelo.
Umulwana obuya abantu yawuhuda eZambia bebuya nawo la akusena. Then ungena kunjalo ejembile sekumele sihode kolo muntu ngithe ngibuza umaneja kukhanya akula umumbu waziwa ngokuthi yena nguye ongazivindulela umanejane atsho ukuthi wethe awukhona kumbe awukhupha thina simbuza hhayi umumbu athele ukuthi ukhona lapha nejembile ilitshwane kakhuthuma.
Bese sizwa kuthiwa belithenga umumbu eZambia kuhamba njani kwakathesi?
Kunolo sithenga Zambia ngiye ngithi ukuthi awusabuyi ngendlela yanga hayi owatheza sokubona ukuthi kwemibari kuyabuyi track 1 sesathi kungabuyi lutho engikuzwayo mina bathi bona ngale Zambia sokucela kuvalile sokuthi sokucela owabo ukuthi badle bona owabo o-population yabantu eZambia yizo ngizwayo ukuthi liqinise kumbe ngamanga ayisonto.
Sizwa kuthiwa lilobe incwadi licela ku sekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko lisithi wena aliphathisa ukuthi lenelise ukuthenga umumbu lo ungasitshela ukuthi kuhamba njani
ya uyabona ukuthi ukuthi incwadi yotheli kwezinye siyabankamba amanga but incwadi ukubhala sibhalile sibili ukuthi nove sikhele abangaba namandla akhona ukuthi akuswela mumbu so kungaswela mumbu amamilazi abezindebeleni abafana abasizemthini abamele bayezimpuku eziwa ngabantu 3000 ngakuzawayo nedameni zamadebeleni ongaziyo ukuthi akuswela oyabe ngazi sikhenzele ukuthi mna ngomunye wangu naye akuswela
e-South Africa ke khona liyalizame yini ukuthenga
eSouth Africa abantu bavamise ukuletha insisi manje ukukhanyisa ukufika naye isifanana insisi abanayo eyokuthi bekuye ngapha afula kona yena le yokuthi ayazi abantu bayizithizi ngomunye laye angaziyela mhlawumbe angazizela ukuyitheli ithambi but iqinto elipheleleyo uma sekuthima ngokukhangela ukuthi abantu bamele badle ukutsha kuba ngithiwanga haya loko kumele mhlawumbe bakwazi kona ukuthi bayenzani uyabona singakukhulumela phambili but singasikhulume sikubonayo angiza sikhulume into esiyibona science yapesi umphuphe ekhona yenani kumele wathatha insuku ezihlala about 2 or 3 silokuikona kungayenzakala ukuthi ngaphela uma kuyelanzeleenye ikona iyaphela.
Umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, esigabeni seMathebelelento, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ongumbalisi eMaryland weleMelika. Ungcobo uthi ukufundisa eMelika kufane leZimbabwe njengoba abantwana besenelisa ukuthola wonke ofunakalayo kwezemfundo. Ethi kodwa eZimbabwe kudingeka ukuthi kulungisiswe indlela eziningi zokuthuthukisa imfundo ikakhulu eyabantwana abangamantombazana. Ake sizwe uNgcobo odabuka iCholocho ixoxa ngezemfundo loGibbs Dube weStudio 7.
Mina ngumuntu nje wazikhulela kithi emakhaya eCholocho njalo ngiziqatha ngokuba ngumuntu wemakhaya eCholocho ikanti impilo imphila amathuba engiwathakazelelayo mina ngasuka ekhaya eCholocho ngafunda eUniversity eHarare ngafunda eUniversity eOxford eEngland ngafunda eUniversity eGeorge Washington eAmerica kuzo zonke indawo lezi bemfunda niqeda nithula ama degree amathuba lawa suku zonke ngiyabonga uThixo ukuthi hayi uke wanika amathuba emhlabeni.
Yes, ngathi uze ubuye lapha wabuya njani?
Ngabuya ngisuka eEngland. Ngithe ngiseEngland ngingumfundi ngasenthola ithuba lokubuya eWorld Bank lapha eWashington DC. Ngazosebenza labo. Ngisebenza ngingumfundi so uyabufunda njalo usebenza isikhathi sonke. Kuthe kungasene so sikhathi ngilapha eWorld Bank ngasenziba lesifiso ukuthi hayi mina vele sengifuna kunjani? Sengifuna ukuyahlala eMelika. Ngiyayithanda iEngland kodwa hayi ngani imeli kinhlaba umxwele so ngasensuka ke lapho njengomuntu wayesele masters degree yeEngland athulakala amathubo ukuthi ugcine kuyile eMelika.
Yes, ngathi ke kade siwenzani khona pa eMelika.
Wathi singingumbalisi ngifundisa imath inombolo.
Singathi wakufundela konoko ufundisa inombolo.
Yeah, ngakufundela khona pa University eGeorge Washington University.
Kunjani ukufundisa lapha eMelika baba Ngcobo?
Ufundisa kweMelika kumnandi Dube. Yebo kukhona futhi esihlangana lakho kunzima kodwa okuningi kwakho ngathi kumnandi ufunda ukubona abafundi bekhula ufunda ukubona abafundi bezicabangela bona bodwa ikanti njalo wena njengombalisi akula muntu okuphatha njengani uyisiphatha amandla bakubona nje njengani nje ungomunye wabo abafundi khonoko sike sithe isikhathi nesingisithi kuyenza bengakuhlonipha kodwa isikhathi nesingikwenza bekhululeke and njalo abafundi bengafunda bekhululekile bafunda kangcono.
Singathi nxa uzokuqhathanisa ukufunda kwalapha lokweZimbabwe kwehlukene kanganani?
Ekhaya sifunda kakhulu kungumbalisi ofundisayo. Nguye oyabuya ke elitshela ukuthi bafunde yenzani lokhu vulani ipheji leli kunje kunje umbalisi nguye langalonke yabe khuluma esenza konke. Ikanti lapha bavumela ukuthi abafundi labo kube yibo abayenzayo. Uyabuya uze bekutshela ukuthi lamhla besifunde indaba singenzi kanje. Kulalelani la ngiwasifundisa kanje 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 indaba ungaphinde usifundise kanje kanje so ngalokho abafundi labo baba lelizwi ekufundeni kwabo abantwana okubenza bephumelele esingathi kupasa asikuthi babhala umhloliso baphumelela ekupheleni komnyaka abakwenzayo insuku zonke eklasini ikho kubenza bephumelele so esikwenza lapha sithi khona khona i ongoing assessment suku zonke lilanga lomhloliso okwenza lamhlanje kuzayenza uphumelele ikanti ekhaya omunye umfundi yakwansi ukuthi esebenze kanzima uhlale khona suku zonke eklasini kodwa mhla omhloliso engavele umlahle umhloliso sokuphelile asikwenzi ke lokhu lapha eMelika thina abafundi bahlala bethola amathuba suku zonke
yes yakwazi baba ngcoba ukuthi uvela etsholojo kambe ulamazwi amafitshane ke ongakhuluma ngetsholojo
yeah esikhathini esiningi etsholojo lamanye nje indawo ezemakhaya kithi ekhaya zindawo ezikhangelelwa phansi abantwana abafunda ezikolo zemakhaya esikhathini esiningi ngale tsholojo abantu abakhangelelanga ukuthi bazaphumelela thina etsholojo kwakuthiwa siyatshaya i-border jumping siye egoli angitsho lokhu ukuthi ngisole ukwenza lokhu ngoba imumu asiyazi imumu enza abantu ukuthi begcine sebehlahlatha besiya kwelinye ilizwe kodwa ngifuna ukuthi abantwana betsholojo labazali abalabantwana basemakhaya singalahli themba abantwana bayenelisa ukuphumelela mina ngihlala ngithi ekwenza ukuthi ngibe ngumuntu ongiwe kulezi nsuku ukuthi abazali bami babengikhuthaza bethi imfundo yeyikusasa so abazali bangalahli themba kabakhuthaza abantwana ukuthi hambani esikolo benze lokho abangakwenelisa ukuthi abantwana behambe esikolo bephumelele
lo ke mnumzana Pete Ncobo isizalwane seZimbabwe esifundisa eMelika obekhuluma le studio 7 eseWashington DC Lingakhohlwa-ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM le-shortway 4930-12080 laku-15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela uhlupho lokusilela komumbu lempuphu eZimbabwe kunyanga ezilutshwane ezilandelayo nxa kungasathathwa ngamanyathelo okuthenga phandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uzulu we-Central African Republic CAR ubevota lamhlanje ekhethweni olukhangele lokuqeda udlakela lwempi yomdeni ebiselizweni lelo kweminyaka emithathu edlileyo iningi belibonakala lisendwendweni zokuvota esikoleni zalelo lizwe iBankwe zitshengisa isineke esikhulu njalo kungela kulwisana loba kufuthelana endaweni zokuvota kuthi-ke uhlangothi lukahulumende olwemelika olwe-NASA lubika ukuba leli lizwe lingikhona lizabhekana lengozi zemvelo ezibangelwa yikungamanga kuhle komkhathi okulethwa liyezi le-El Nino i-NASA ixwayisa uzulu waleli lizwe ukuthi leli yezi le-El Nino elivame ukuletha ingozi ezifana lempophoma zamanzi lonyaka liza lolaka olubi okokuthi ingozi zemvelo ezikhangelelweyo zizakwedlula ezaba khona phakathi komnyaka 1997 lo-1998 zokunetha kongqoqone olwesnow lezulu elinengi Isikhathi sekhefu kunjenje lapho kuvame khona ukuba le njabulo izihlobo zihlangana zivela emangweni etshiyeneyo zisithi mehlo madala kodwa iningi lonyaka lithi lokhu yisifiso nje ngoba azikho izimali zokwethekelela kanye lokuzikholisisa ngenxa yokungaqhubi kuhle komnotho ekulizeni okuya kukhula ngamandla unothando sibanda usipha lolu daba
Ngalezi zikhathi kweminye iminyaka kuyabe sokugcwele izimoto zalabo abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu eZanzi Afrika kanye leBotswana kodwa lonyaka ukuwa kwemali zakulawo mazwe kubathene amadolo kwabachiya bengenelisi ukujabulisa izihlobo labangane njengenjwayelo unkosikazi Janet Mauchaza oyisebenzi sikahulumende udangele emphefumulweni ngesiphatho somqhathi wakhe athi gazi ukuthi uthi bathokozise izimuli zabo ngani nxa engaphumeli egcekeni ngebonus osokusitsho ukuthi bangasebenzisi imali abalayo ngoba bengazi kumbe bazathola imali yini ngozibandlela
Kulonyaka into eyenziwe nguhulumende ayisilungelanga ikakhulu thina abasebenzela uhulumende silokusola futhi siyakhonona ezinhliziyweni zethu ngakathesi sikhuluma sinje siyehlekile ukuhamba emakhaya labantwana
unkosazana Emma Gasela uthi okwalunyaka sokudlulile usekhangelele ukuthi umnyaka ozayo uqale lokutsha mhlawumbe kungaba ngcono yena uthi uhlalele ethembeni lokuthi kuza kuba lenguquko kuhulumende njengoba kulokulwisana ebandleni elibusayo okulakho ukuguqula ezombusazwe.
We are just hopeful ukuthi next year will be better than umnyaka lo ngoba ha lo isikhathi nezinobunganunzima lama prices izinto eqaza so sikhathi next year nje izinto zingani zibangcono nje obuhulumeni engani uyaguquguquka so we are hopeful ukuthi umnyaka uqalisa uyaqalisa lezi zinto ezingcono.
Lo nyaka abathalise nzima yinotho elizwe ngabasebenza emazweni angaphandle alezimali ezingaqhubi kuhle ngakuqathaniswa ledola lemelika. Ukusetshenziswa kwedola kuleli kwenza impahla idule kakhulu kulabo abahola ngamaruns kanye lamapula. Unkosikazi Thepiso Spanda usebenza eZansi Afrika uze kukhefu.
Sesikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo usuqalisa kodwa siyazi ukuthi izihlobo zethu sibonene sathokoza sindawonye senelisa ukuthi sisuke ezindaweni ezithiyeneyo sizohlangana yazi sibonga lo nkulunkulu ukuthi usisizile ukuthi sizohlangana.
Labo abangenelisanga ukuyabona izihlobo bathi akusenani sebezadanela emafonini bathembelela kumsakazo kaStudio 7 ukubingelela abangane lezihlobo kunjawo ezithiyeneyo zelizwe besithi indaba ezikude zingumasithela. Kuleli liphuma lendaba litshone lendaba akwaziwa ukuthi u-2016 uliphatheleni ilizwe kwezonotho kanye lakwezombusazwe kodwa okwalamhla sithi silifisela ikhisimusi enhle kanye lomnyaka ka-2016 ogcwele intokozo lezibusiso. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Spanda.
Sihle silinikeze ezandleni zikaChris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo Ezra Chisas Banda, ingcwethi kwezemidlalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ke Chris Gande, ke sesikhandele umnyaka omuthi unjani wena ngapha ngase-America?
Hayi ngapha kuhle, silethemba lidlale kahle iKhisimusi.
Hayi kusimuzi bemnandi lokho abantu nje bengela mali khona ukuthi nje abantu bahlangana ishopo zihlangana zikuthatha umbuzi zipheke kudliwe khonokho nje la ngodulo ukukhona kodwa abantu bajabule ukuba hlangana bezihlobo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani inyathelo lelo elithethwe ngumnomzana kaSukwere elokubana ama local authorities ama city council bengasupporti amaqembu njengalokho okukhona kathe so Harare City labo Bulawayo City.
Ngikho manje ukuzwa ngimdlalo ngingukuthi bayambe bekela ke ibhora ke ngempela vele zonke council imali kayikho sibili kodwa le imali ibudget ikhona ukuthi kunikezwe abadlali laba ngoba emsebenzini kebe kuhle kakhulu. Ubaba ukhathi ubuyele lebandla lakhe leyo ababusayi ngabazibuza ukuthi ke kungani kufakwa ama-ministries amalutshwana ivelela linabaluleni kakhulu kungani kungakhitshwa ke lezi ingeda zakahulumente eziningi ezingenamsebenzi ezenza kumsebenzi okufanayo. Imali eningi phela khona bana ama-ministries maningi kakhulu ama-ministries angalala msebenzi kwenziwa konke lokhu okuninginingi uzeloku ugadlelwa uhulumende olubona ngalokhu 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 kukanti kungahlanganisi.
Imali esetshenziswa ukupha bona laba abadlali labaqeqeshi kumele isetshenziswe ukwenza ezinye izinto ezifana lokulungisa imigwaqo lokunye okunjalo. Uthini wena ngalo?
Ngithi imali yangikhona siyake yakhona lanxaumelaasithi khangelekele amagweni esithi council sikhangele kokhokho esithi council abangena ke mathim ebhola iyalungiswa imigwaqo kuyalungiswa yini konke lokho abakhuluma ngakho kuklineke amastarada kwenziweni sakwenziwa laba badlali labajelele ama-city council zona lama-team bazaphinda na sebelahlekelwa imisebenzi. Angithi ngoba somele ngitshale kuthiwa i-retainment labaxoshi balinelwe yezimali imali efakwa kwebhola nasemali emangalisayo kutho yiningi ukuphela yukuthi yena uhulumeni kumele na esule areduce ama-ministries akhe kube nabantu-ke ama-ministers amalutshwana ubabukhasi kuwele nayaphumi kufakwe uminista ozathatha ke izindawo zabaningi ubabukhasi kuwele i-ministry yakhe ngiyani ngoba kayiqodakali kathesi kuyathiwa yini abo-local government kukhulunyelanga ngo-social services abantu badubeka kumele ilizwe abanakudla abanamithi esibhedlela kuyini esekwenzile ukuthi kulungiseleke labo-ke abahluphekileyo kumele ilizwe ogogo izintanani ziyahawula kumele esitudini kazishalanga lekhisimuzi kazinamali kodwa kuthotha kwe-social services kungekho kokuba khona yikho kutho kumele kwesule kunke lokho kuthiweke-ke izinto ama-ministries kahulumente azasebenzela abantu.
Kodwa wena ngokubona kwakho bona ngani kunokuzenzakala ubona ngani kuzaphumelela na lokho okufunwa ngukasukuwere kumbe baza yala labantu abalandeli bomdlalo wenguqu
Ama-councils akukho emthethweni ukuthi kumele kungabi khona kuba kukasukuwere ungumminisita lama-local authorities asho ukuthi kumele sibakhele ukuthi kumele basebenze njani emsebenzini yabo kungubona engazangalambe nge-national army athi yesulana oblack ramos babulala sabafuna ukubabona bulalani ochaphumu sibaqede khiphana wawa abaphume labo bonke lobo kuthuma ongeze zikahulumente kungani elandela abothi ngama-local councils itim ezinyatombiyakwazi ukuthi zikhona ezi-army zidingani
itim zi-army hhayi kuyezwakala isikhathi so esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu-ke balaleli hlabanike lilalele-ke uChris Thandi lapha-ke kwistudio 7 siyabonga
hhayi lathi sibongile ube lo mnyaka omutsha omuhle
ye lo mnyanisisela-ke mnyaka omutsha ka-2016 esithemba ubona abantu bakithi-ke izinto zizabatintshela bahlale kahle siyabonga
hhayi lathi sibongile Lo ke bekungu Ezra Jesus Banda ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami ngo Chris Gande lilala
Lokhe sikwezemidlalo isiphatha amandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKennedy Ndebele usekhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu kuba bengaphatheki kuzehlakalo zobudlwangudlwangu uJoseph Njanje usipha lolu daba
Ehlaziya isizini yomdlalo wenguqu kusigaba se-PSL ngomnyaka ka-2015 uNdebele uthe imidlalo idlalwe kuhle kakhulu loba nje kube khona amaphutha lapha lalaphaya.
Siyakhumbula ukuthi saba le mdlalo ongadlalwanga ngoba eliyiqembu kalibuya. Ole Haumine lifanele lidlale le-Capes United. Lokhana kwasiphatha kubi kakhulu ngoba asisigaba esikisho. Asikhangeleli ukuthi kungaba lento enjalo eyenzakalayo. Siyethemba ukuthi kwaba yokuqala njalo kwaba yokugcina. Indaba yenkundla okudlalelwa kiyo ikakhulu inkundla enjenge-Ascot lapho kwehluleka khona ukuthi umdlalo udlalwe ngoba kugcwele amanzi enkundleni ukwenzakala kwaba kabili so ngokunye esifisa ukuthi nxa siya phambili sikhulumisane nabomansipala ukuthi balungise izinkundla
eminyakeni edluleyo intshantshu ze-PSL bezisazakala ngosuku lokugcina lwemidlalo Kodwa lo nyaka iqembu lechikenini linqobe kusasele umdlalo owodwa ukuba imidlalo yifika komlindo uyacina ngaphansi kwengalane kodwa kuze kwacaca ngosuku lokucina ukuba yiwaphi amaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu njalo lawa ngagoqela amathathu abekade evele edlala kusigaba sangaphansi esedivision 1 ngomnyaka ka-2014 uNdebele uthi lokhu kutshengisa ukuba imidlalo ye-PSL ikuzinga laphezulu njalo waveza ithemba lokuba amaqembu avela kudivision 1 asezancintisa ngcono lawo njengoba kusukela lo nyaka kuzabe sekugunyulwa amaqembu amabili kuphela kusigaba saphezulu athi amane
kutsho ukuthi kutshengisa ukuthi kule banga elikhulu phakathi kwalapho amaqembu awe-PSL asekhona lapho amaqembu kumadivision 1 akhona ngiyethemba ukuthi nxa siya phambili sizaba namaqembu athi nxa efika lawo abuye enze kube lomncintiswano phezulu ku-Premier Soccer League.
UNdebele ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba betshiyane lomkhuba wobudlwangudlwangu ngoba lezi zenzo zibisela emuva umdlalo wenguqu uqhubekele phambili wathi abantu kumele bazwisise ukuba labo abasekela ngemali kabathokozi nxa kulo budlwangudlwangu ngoba lokhu kungcolisa amabizo amankampani yabo.
Nxa kulo budlwangudlwangu laba bayibo abakhetha ukuthi basisekele bakuthola kuyingani akukuhle ukuthi besebenzelana lathi so isicelo sethu yikhona ukuthi abantu bekuzwisise ukuthi nxa silabantu abasekelayo ngemali langezinye izindlela bakhangelele ukuthi into abasekela ngayo ibukeke bethole imvuzo bethole ukuthi abantu bebuye bezothenga lokho abakuthengisayo ngoba bakubone kusenzakala ngendlela enhle ebholeni
UNdebele ukuthi bakhangelele ukuba labo abasebenzisana labo bazayala belokhu bephathisana labo langomnyaka ka-2016 njalo kulabanye futhi abakhulumisana labo ukuze labo bengene besize ngosekelo lwemali
ikhasilaga iyabikhona i-premiership isibuku ikhona silethemba lokuthi izikholayo sizabekhuluma labo labanye njalo esingathi basekela abe-super sport ukuthi ibhola lethu libonakale endaweni eziningi-ningi silokhu esilabo kulabanye esikhuluma labo esingeke saqamba kathi singoba iy'nkulumo zakhona zikafiki ukuthi singakhuluma ngakho kodwa lapho esigcine khona kulokuthembisa ukuthi sibe ngaba ngabangani bethu futhi
kuye waba le mibiko ebisithi inkampani yeSuperSport ibizithandabuza uyasebenzela enkundleni yePapa Fields ngemva kokuba kube lezehlakalo zobudlwangudlwangu emdlalweni obuphakathi kweqembu letsholotsholo leDynamos. UNdebele uthi kungumlando kaZulu ukuba azise amapholisa ngalabo abaphatheka kumisebenzi yodlakela enkundleni.
Abantu kafanele bezinuka amakhwapha kwena leyo ndlela ngoba kuyayisavele khona ukuthi lizwe ukuthi hayi.
Siyabonga ke uJoseph Njanji. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Praxedis Jeremiah.